So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba holamukela emsakazweni we studio 7 olwesithathu mhla ziku 6 Mabasa 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje isikhulumeli sedalela eParliamente umnomzana Jacob Mudenda ukhuza amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change ukuthi angalokothi aye edale eqhoke impahla ezilombala olithanga kuleli dale njengalokho abakwenze izo
ngoba xa enxisa sithi ikhala leyo yavunyelwa, that means abe-MTC alliance akusafuzanga baqhoke red, abezani uP F akusafuzanga baqhoke yellow.
Ukhetho oluzayo solusondele, kodwa amabandla ezombusazwe asemadolonzima emkhankasweni. Kwenzakalani?
Njengoba indiphume nje ngoba vele bekukhangelelwe ukuthi izophuma, okuzayenza ukuthi u-2023 yena angaphumi njalo kuyini.
Icelele MDCT elikhokhelwa nguNkosazana Dokozani Khuphe elasekela amalunga ebandla le-CCC lizasekela bani kukhetho oluzayo.
Kufuze sigijime ngemva kukababa uThamisa ngoba kuye yedwa imbusimbona ukuthi engakhulula abantwana beZimbabwe abayikho khona okwamazwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Isikhulumeli sedalela eParliamente umnumzana Jacob Mudenda uthe amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change kufanele engagqoki izembatho ezilithanga kuleli dale njengalokho abakwenze izolo befungiswa ngoba kungumbala webandla labo. Kodwa umnumzana Thandai Biti, omunye wabasekeli bakamongameli waleli bandla njalo oligqwetha, utshele intatheli zindaba izolo ukuthi isinqumo lesi asiko emthethweni ngoba akusicala ukugqoka ithayi kumbe ihembe elithanga ebonisa ukuhlonipha. Uthe okungafunakaliyo ukuthi umuntu agqoke ikawuso kumbe ilembu elinjengalawo awazakala ngokuthi yiZambia. Amalunga edalela eParliamente asanda kunqoba kukhetho lwama-by-elections olusanda kwedlula afungiswe izolo, njalo amakhansila asethethe inyathelo elifanayo kwamanye amadolobho. Ilunga le-CCC uNkosikazi Sichelesile Mahlangu obesedalela eParliamente izolo uchasisele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ngomhlangano abawuqhube lebandla lakhe phambilini kokufungiswa.
Ngo-9 o'clock sambe sahlangana ama MPs amatsha lamadala angene ngokurecord la angena ngokuthiwa ngabanye bethu. Sanikwa ama books ayiwasgayidayo standing rules. Siqeda lapho sasesitshelwa nje ukuthi sizahambisa njani ezingesikhathi semini lapho esesizahlangana khona sesisiyatshontshwa ukuthi singene edalela eParliamente. Seqede lapho around 12 sasesiyahlangana-ke iparty yethu i-CCC. Sihlangana lapho besihlangana lo president bekuqala ukuthi uhlangana esicongratulator esikedlala nendlela okumele sisebenze ngayo. Since iparty yethu kuthiwa yi-Citizen Coalition for Change, upresident ubesitsho ukuthi yes, sesingenie kodwa kumele sibuyele ebantwini abayibo abasikhethileyo, siyebona siyesebenzela abantu izindawo zonke nje sibona ukuthi siyahlanganena nalabantu ema-churchini ngaphi ngaphi zonke nje indawo sibesebantwini singaphumi ebantwini. Wagqugquzela kakhulu ukuthi ama-MPs kawahlale ezigabeni zayo ukwenzela ukuthi lanxa sebephenduka sebecela ivoti kungabi yinto entsha, kungabi uze ukuthiwa hhayi thina u-MP kathi vesivele singamazi. So ucelile umongameli wethu ukuthi siyehlale ebantwini sisebenze kulabantu
ngezindlela selizimisele ukusebenza njalo esigabeni sakho kuyini okukhangeleleyo.
imina esigabeni sami engikhangelele kakhulu kulama projects ayicelwe ngabantu singaka recall ayesasizawa sebenzisa ngemali yethu CDF sengizimisele ukuthi siyawaqedelela ngoba sachiya wasalela emoyeni ngoba kwafika isikhathi sokuthi singanaphuchisi kwangena indaba yama-recalls. So mina ngiqale ngevuka ephelileyo ngiwuthende naledlulileyo bengisabonga izakhamizi. Ngesande nalenzayo ngizabe ngibonga futhi izakhamizi ku-ward 19 lasemaperi ebheni. Ngisuka lapho sengibiza-ke umhlangano ngoba ngiyabe sengile nto engimumetheleyo embeleni ephalamenti. Bengingeke ngithi sengizokwenza i-feedback ngalanto engimumetheyo. Sengizaqalisa-ke ama-feedback ami lokubiza ama-stakeholders whereby sesiqedelela ama-projects ethu ngemali ye-CDF.
Isikhulumeli sedalela ephalamende umnumzana Mdenda uthi abantu bengagqoki impahla eziluphawu lwebandla. Kuyini okwenzakeleyo njalo lina liphendulela thini?
Kukhanya abangene ekuqaliseni u-honorable Chinotimba nguye osukume wafaka i-point of order ukuthi abantu bangani bagqoke irigalia. Uspeaker wasethembisa ukurula ngemva sebeqede ukushare in abantu. Uthe sephendula ke wasesitsho ukuthi abantu next time bengavuyi begqoke imbala yama-political parties abo. Sasesizama ukumbuza ukuthi njengoba kulabanye abagqoke i-green uthini ngabo. Wakhanya esithi yena userulile and ubekiye but asithi mina ngivele ngigile outfit yami eyiyelo ansoze ngiyekela ugqoke i-outfit yami eyiyelo ngoba ayiso regalia. Kungenzeka ukuthi ngayithenga kungakabi le-phathi ele-colour yeyelo so sokufuze ngingasagqoki yini impahla zami. Njalo futhi khonokho akukhulumileyo uspeaker akukho oku-standing rules order book ukuthi abantu bengakukho okukhona ukuthi abantu bengavuyi begqoke irigalia ebhalwe i-political party akutsho ukuthi ikhala leyi kayivunyelwa ngoba nxa enqesa sithi ikhala leyi ayivunyelwa that means abe-MDC alliance akusafuzanga bagqoke red abezanu PF akusafuzanga bagqoke green yellow ngoba labo ikhala balula ikhala eyi-yellow balula ikhala eyi-white. So asikwazi ukuthi uyabezama ukuchazana mntana sokuze bagqoke amakhala anjani.
Lo ngunkosikazi Sichelesile Mahlangu omela iphumula edalele ephalamende obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Ukhetho oluzayo solusondele kodwa amabandla ezombusazwe akhanya esemadolonzima emkhankasweni yawo. Sokusele inyanga eziphansi komnyaka owodwa ukuthi kwenziwe ukhetho. Kweminye iminyaka ngalesi sikhathi kuyabe sokuxokozela kuluthuli amabandla ekhankasa. Kodwa lomnyaka kulandela ukhetho lwama-by-elections olusanda kwedlula, amabandla akhanya esephumula ngemva komkhankaso obusenzakala kumaviki ambalwa asanda kwedlula. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu saqala ukumbuza ukuthi ulubone njani ukhetho olusanda kwedlula.
Akukho okutsha engikubonileyo kukhetho lolo lwenzakale manje. Sibone vele sihleli sikubona ukuthi abemakhaya bavotela izanu, abedrobheni bavotela i-MDC, i-SCCC ne-MDC abaphikisa uhulumende obusayo. So angiboni ukuthi umuntu ohlakaniphileyo kungamenza abe excited or ajabule ukuthi hawu siwinile ngoba lokho angithi ngumpikisha nje osibonisa i-excited thize njalo isayidi engasiyo yonke esivele siyazi. Kunoku ukuthi kuphume kufanana kufuze ukuthi umuntu ozimiseleyo ngendaba zokuwina omnyaka ozayo azibuze ukuthi kathi manje maso kusenzakala kanje omnyaka ozayo kuzoyenzakalani.
Manje nxa sikhangela ukhetho oluzayo lolu oluka-2023 olule nyanga nje ezilutshwane ukuthi lwenziwe, ubona ungani luzahamba njani?
Uma nje sikhangela lomnyaka ozayo lokhetho olukhangelelwe ukuthi lwenziwe, kufuze sizibuze njengabantu beZimbabwe, bazibuze futhi nalaba abaphakathi kokuphikisana laba bezana ukuthi njengoba into iphume njengoba vele bekukhangelelwe ukuthi izophuma Okuza yenza ukuthi u-2023 yena angaphume njalo yikuyini. So mina uma kuyikuthi bengikulu laba abaphikisana nohulumende bengizozibuza lowo mbuzo ukuthi njengoba kuphume kunje kusho yini ukuthi lalezi ezika-2023 ziyaphuma zinjalo. Enye into futhi ebengizozibuza yona if bengu-opposition yile yokuthi njengoba sithe thina siwinile abe opposition siwine ama constituencies amaningi kangaka kwangabi lo msini akulo ke wathi zekhi yathi bawamukele bayamukela impumela kakuhle kwabamnandi ngomnyaka ozayo ungathi sokuthe kwaba lo kucila khonoko ku-regain okuhlala kukhala ngakho eZimbabwe izani besithi how lina lithe liwina sizange sicomplain last year izekhi lenzele kuhle umsebenzi wenu kanti manje selikhala ngani manje kuthule ningabantu abangawaziyo ukuluza ningabantu abangamukeliyo malithe lanqotho. So kulobuqili kulobugalatshane obuzenziwa kusetshenziswa nale election kuthiwa khona izekhi isiyinto enhle kakhulu eyenza ama-election athiye kungela msindo. So next year ngomnyaka wezayo maso kuthe kwadliwa laba abaphikisayo umsindo bazowenza njani?
Khona ukwenza kwebandla lezaphu ukubone njani kuyathembisa na kumbe vele ikucitha nje isikhathi okwenziwa ngabezaphu?
Izaphu libandla elidala angiboni ngani ngabantu asebebambelele entweni eyadlulayo. O mina ukuba nanzela kwami uma bekukhuluma indaba babonani sebeyilaba abantu abafuna ukwenza ipolitics of coalitions ukuthi bangabamba iside ethize kumbila abantu abayi 20 bese kuthiwa khona njengoba linabe abe CCC nani line 35 asanga sen sibe ne 55 manje ke impumela le yenzakale manje boni ngani ibalahlisile kakhulu ngoba abenelisanga noma usuhlanganisa for example inumbers zabo eze Cholocho South for example hlanganise le CCC kwakina kungenzanga mehluko. So imboni ngani nje bahle babangalaba nabantu ukuthi mabe hlakaniphile bekufuze vele bahle bakhohlwe ngo 2023 ngoba hayi babedlalisa isikhathi njengazi ukuthi babekwenzelani.
Umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Lokhu sikudaba lwezombusazwe icele le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe lasekela amalunga ebandla le-CCC ancintisa kukhetho olusanda kwedlula. Ukhuphe waxexebuka kucele elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora wathi kasafuni ukuba kulelo bandla ngoba lilobudlelwano lebandla leZANU-PF. Ngalokho watshela abalandeli bakhe ukuthi bavotele amalunga ebandla le-CCC kukhetho olwedluleyo. Lokhu kwabonakala ngabanye njengendlela yokuthi uKhuphe usefuna ukuba ngomunye wenkokheli zebandla le-CCC okungathakazelelwanga ngabanye. Sixoxele sikhulumeli sikaKhuphe umnumzana Ntando Ndlovu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
UDokotela uThokozani Khuphe ulokujabula okumangalisayo kakhulu ngempumela yama-by-elections lawa adlule ngenyanga kaMbimbitho. Abalandeli beStudio 7 bazakhumbula ukuthi uDokotela uKhuphe ngunhlolanja wasungula umkhankaso okuthiwa hashtag beat the pot, no vote for Monzora, no vote for ZANU-PF. Waphinda njalo mhlana zimachumi amabili lanye ngoMbimbitho wamemezela ukuthi abantwana bonke beZimbabwe kanye labalandeli bakhe bavotele ibandla le-CCC. Ngokunjalo abalandeli bakadokotela uKhuphe kanye labantwana beZimbabwe bahamba bayavota ngokuningi babo bavotela iTCC. Waphuma impumelo enhle kakhulu leyi oyenza ukuthi iTCC ibe lamasithi angu-19 phakathi kwe-28 ade contestwa kudalela iPhalamende. Siyathaba ngempumelo leyo ukuthi umntwana ozeleyo ole-2 months ukwanisa ukudla ibandla elile-42 years libusa ilizwe leZimbabwe.
Manje nxa sikhangela ukhetho oluzayo olomnyaka ka-2023
2023 libonungani liza ngena kukhetho lolu njani lizasekela yini ibandla leCCC
abalaleli beStudio 7 bazakhumbula ukuthi uthe ukuqala umbimbitho lonyaka uDokotela Khuphe uyenze umhlangano labo nozindaba kobulawayo lapho achaze khona ukuthi njengebandla leMDCT kusiwa phambili sibezasebenzelana lamanye amabandla aphikisayo ukuze kufuqwe uhulumende wezanu PF lo ohlukumeza abantwana bezimbabwe uphinde wakugcizelela lokhu mhlana zimajuma amabili lanye ngombimbitho lapho atshele khona abantwana bezimbabwe labalandeli bakhe ukuthi kabavotele ibandla lesisisi siya kuma-by-elections okucacayo ngalokhu yokuthi sisiya kukhetho luka-2023 sikhangelele ukuthi abalandeli bakamama uDokotela Khuphe basekele i-CCC njalo bagijime ngemva kukababa u-advocate Nelson Chamisa ngoba kucacile nje kumuntu wonke ukuthi uma ngasifuna utshintsho lapha elizweni leZimbabwe kufuze sigijime ngemva kukababa uChamisa ngoba kuye yedwa umuntu simbona ukuthi engakhulula abantwana beZimbabwe kugqili abayikho khona okwamanje abayikho khona
kule ndaba ezimbalwa eziphathelane loluhlu lwabavoti i-voters roll esibone zivezwa ukubana azihambi kuhle lina njengebandla lithini
okucacayo kumuntu wonke weZimbabwe ukuthi kuselo hambo olude ukuze silungise i-electoral act yethu sibe lama electoral reforms ngoba siyakwazi ukuthi ngokhetho oludlulileyo ama-candidates azanganikezwe i-voters roll e-updated e-capture wonke umuntu akwazi ukuthi kusebenze iphi voters roll ku-election le edlulileyo siyakwazi kwezinye indaba kulama allegations awe vote buying ukuthi abantu abamlade bethengwa ngomumbu bethengwa ngamabhasikili ukuze bavotele amanye amabandla kwezinye indaba ama-polling station abefakwa emaguswini kwezinye indaba engacaci i-voter inspection le-voter education so esingathi khona amabandla aphikisayo kufuze afuqe ukuthi kube lama electoral reforms siya kukhetho luka-2023 njalo zeki kufuze ifuqwe ukuthi itshengise ukungakhethi ihlangothi sisiya kuma-elections alandelayo ukuze impumela yokhetho ibe yimpumela ezathathwa ngabantu bonke beZimbabwe serious kungabi lo muntu ozancintisa i-outcome ye-election ezayo.
Umnumzana Ntando Ndlovu isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe umkhokheli wecelele MDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Isizwa siphuma eVoice of America eWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi idale lephalamende elitsha elakhiwa eMount Hampden seliphelile njalo sokusele ukuceciswa nje kuphela. IMount Hampden iphandle kweHarare okungumango ngamakhilomitha amachumi amabili lanhlanu. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi uhulumende kafuni kukhuluma ngodaba lokukhethwa kukamsekeli kamongameli welizwe. Ilizwe selenelise umnyaka odwa lingelamsekeli kamongameli ngemva kokusuka esihlalweni lesi kukamnumzana Kembo Mohadi. Akulamthetho obamba umongameli welizwe ngamandla ukuthi akhethe umsekeli wakhe. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sibingelele basakazi beStudio 7, sibingelele lonke ngobuningi benu. Lokuqala ngithanda ukubingelela uPresident Mqondisi Moyo weMthwakazi Republic Party sokuhlonipha mhlonitsho. Noma nje kuney'nkulumo ey'thile ey'khulunywa njengabantu nje abangazi lutho. Into yokuqala engizafuna ukuyisho nje ukuthi njengoba abantu bethi sivotele iZANU beyosho kanjalo noma iMDC Alliance, ngiyazibuza mina ngokwami ukuthi yazi umuntu wakithi ongacabangi ngendlela efanele ngoba uyasifisela emuva ngoba ungabuka iMDC Alliance labakhuluma ngayo ibulawayo ngiyakithi thina abantu bemathebheleleni ungakhethekile umhlobo ukuthi ngumuphi kodwa uyathola ukuthi ikhansela lendawo yakubulawayo more than 17 councillors ngabantu ababuya ezishoneni umuntu lo uzenza kanjani i-development enebuya emaswini konkosi yakhe asizameni ukuvula ingqondo imithwakazi yiyo iparty yabantu ngoba izokwazi ukuthi noma bavotele labo bantu ngokuya kwesikhathi ifake abantu bayini abazosebenzela iblawayo bebone ukuthi umgwaqo ugubhekile bepheje hhayi umuntu osebenzela kwelinye idolobha alikho indebele elisebenza eHarare libe noma yi-MP yaseHarare noma libe yikhansela zinukene amakhwapha abantu bakithi lingalahlekisi abantu siyabonga and engikhulumayo ngenkosi yabo umfana oqhamuka etsholotsho laphayana ngaphansi kwenkosi uMatupula ngiyabonga
linjani kustudio zeveni kojonga umkoma chakuti bonke labavele heyi mina ngiyathaba vele ngomsebenzi eluyenzayo ngoba vele liyazisimule ezimbabwe okurongo okuqondileyo but okuninginingi liyazibonisa vele okwenziwa ngabantu abangafuni ukuthi siphile laba abantu bezamkele kati yenu uloku zenu isikhulumelo zikamnangagwa lesi ukhuluma ngendaba ebhalagwe kulesihlobo esabulawayo yini ngayo ngala sihlobo esabulawayo ngapha emandebeleni that's why ukhuluma so ukhuluma ishiti yake naleyo ngibona nganini izimbabwe loku zenu ilizwe lakhe uthatha izimbabwe kwenzelakhe sibi yibo abantu abangafunakaliwo nalabo ngabo loku zenu umnangagwa ngabantu sibili nomnangagwa nguye futhi waye nguminist of justice khonapho ngesikhathi segugura hunti ekhokheli loku zenu iqembu lankosi so khonapho vele angikwazi ukuthi nxa bekhuluma so baye bepolisa kana baye benzani shuwashuwa ngabe kulabantu abakwaziyo vele ngabe mina ngiyabatshela ukuthi behambe khona ngale bhalagu bevusa abafi bona ukuthi kungavele kufuka umuntu kuphele echabanga into engalunganga ngabantu ona langana edilizi loku zenu izinto ezenzwa ngabantu behle behlanye sibi ngoba kulunganga khonokhu yiko kutshengisela izimbabwe ibambeni khona mina vele kuyandina mina yadina kuyambhowa mina ngikhuluma so mina ngisowumndebele mina ngilishona mina ngisuke emashonaland but hayi kungicabule ngenye indlela yokuthi vele sithede ukuthi siyakilizwe sonke vele sebediliza ngenye indlela sebezwisa ubuhlungu ngamandebele lathi thina mina yazi ubuhlungu kakhulu ngoba ukufa komuntu hhayi azinto elula yona le iZANU-PF okwakathesi kathesi abayenza ama-primary election nabo balwa khonapho nxa besilwa akula muntu even obotshwane busy ukubopha abantu be-opposition bona laba vele every day kuyaluyo imibhobho le mibhobho beyakombana ngemibhobho khonakho amapolisa akabophi but uyabezwe bekhuluma kuphele kungavele kuthi umuntu we-MDC ekhulume kuphele kana umuntu we-opposition ekhulume ukuthi no thina sifuna ukhipha umnangagwa kwathi beliyenza umhlangano selibotshwa lifike emayela okuzeni emthethwandaba ngani akula cala liyakhululwa lidlela isikhathi kuphela bantulazi fokolo zabantu lezi
salibonani salibonani kwistudio seven amasakazi kwamiyababingelekazi iyabona ukusakaza kwabo kunani kangaka kusakaza iqiniso bakithi ngicela ukuxwayisa kulo undoda othi abantu abavoteli izanu nge-MDC wena ndoda futhi yazi wakhuluma i-MDC ngcono kuyizanu ma ukhuluma ngezanu uzahlazisa abantu uyanyanyisa abantu ngoba izanu kunini kusesihlalo abantu behlupheka sihluphekane ngenxa yeni lina bantu bezanu nawe wena okhuluma ngokwenza abantu behlupheka cela ukuthi line kancane ngale ndaba yezanu yeni le manini kancane ngezanu yeni njalo lowo buzo ababuzayo ukuthi kukhona umqondisi okungani uphumele engavotelwa kumafayelishini. Umqondisi bantu ukhulumile, izwane kudala irigile ama-election, kudala uyarigile. Manje umqondisi ukhulumile phela ukuthi yena kungani engangeni. Umangazi kudala uyathethe, uyakhuluma, bayakhuluma ukuthi bona sebewinile. Manje yena sisafunani, sisavotelana, ngoba umnakazi sikhulume ukhulumile. Ngeke sicele izeke iphume, iphume kuzani, ibe izeke ezimele, kumbe kukhitshwe bonke laba asebezasebenza kwizeke, kuchashwe abasebenza abazasebenza ngokuqoda. Bekele kurojwa abantu basezindawo, thathweli, thathweli, gcine kwamanye amazwe ngenxa yena, gcine kwamanye amazwe sahlupheke, sahlutshwa futhi ngenxa yena. Lokhu lithi izizwane, izizwane, izizwane yini lokhu, yini izizwane, abantu behlupheke. Cela ukuthi like likhulume into lengqondo, uma umuntu ezakhuluma evula umlomo wakhe, yavulele into lengqondo. Iphathi yakithi esiNdebeleni seyikhona emarapheni ingamqondisa, izwane leqiniso. Izaphu yebo seyibona, kodwa izaphu asiyayithembi ngoba yesithengi. Sibhi singayivotela, cile futhi ithatha amavoti sakusahonale eharali. Izaphu uma ifuna ukuthi mina kubanjani, kayiphume eZimbabwe ibe layo, ifune ilizwe layo. Khale sikhula sikhalela ilizwe, ilizwe leli, kodwa kubuye kithi. Izaphu uma ingaphuma eZimbabwe vele seyifuna, kodwa uma ilokhu isitiyo nifuna iZimbabwe yamashona ikhohle la. Ngiyabonga, ngiyabonga. Nithule ukukhuluma kwentoko, ukukhuluma amanga lesi kona yabantu bevoteli zami. Zami imini sihluphi yabo.
Salibonani basakazi nabathandi be-Studio 7 lona okhuluma ngokugift isondo. Basakazi bengithanda ukubuza la. Ngesikhathi uDouglas Monzora ecosha amalunga e-MDC Alliance ayengene ku-MDC Alliance ngetikile MDCT. Wayesithi sebevayolethe umthetho we-party bajoyine MDC Alliance. So ngokomthetho sisekelo iqembu le-MD ngomthetho sisekelo MDCT. Ma ujoyine elinye iqembu automatically yabo usuzicotshile kulelo qembu. So yikho babe recaller. So yena njengoba yena eyi-leader ye-MDC sesithi leader ye-MDC Alliance ngeke bamrecalle yini bemxoshe ukuthi ngoba usezibiza ngokuthi uyi-leader MDC Alliance. Lapha ngicabanga ukuthi ama-advisors kaMzora amgwenxe kakhulu ngoba sebezamxotsha vele ngoba abantu babexotshwa bexotshela ukuthi hayi bajoyine ini i-MDC Alliance. So uma bejoyine i-MDC Alliance kusho ukuthi abasaqualify uba ngamalunga an-IMDCT bayikho babewarecall. So yena njengoba esejike ngapha thina simaze uyi-leader MDCT sesithi futhi uyangena e-MDC Alliance. Kanti uyi-leader amaqembu amangaki, iyo ileader yamaqembu amangaki. UDouglas Monzora ngani ipolitiki yamhlula manje ndiyabheka. Ngiyabonga uthandaze Thembisa fangiya.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu, lisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine usethese umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations icala lokungathathi manyathelo kudaba lwempi yelizwe lakhe lele-Russia. UZelensky utshelele umanyano ukuthi uyehluleka ukulandela indikimba yesisekelo sombuso wayo othi wabunjelwa ukuletha ukuthula emhlabeni jikelele. Lokhu kulandela ukutholakala kwezidumbu zabantu ababulawa ngesihluku edolobheni leBucha elalithunjwe ngamasosha akweleRussia. Kodwa uhulumende weleRussia uyalandula imbiko yokuthi ngamasosha elizwe lakhe abulala abantu laba. Kule mbiko ethi isihluku esikwelinye njalo idolobho eleBorodyanka singaba sesedlula isihluku esibonakale edolobheni leBucha ngoba kucatshangelwa ukuthi kule nkulungwane zabantu ezabulawa mahlayana ngamabutho akwele Russia.
Mabakandimiri Blessing Zulu Baba Wandi Baba Choto Tete Mavelas Mike Wove Azad Goriwa Thomas Sifas Nurai Jena Loida Moyo Mangujra Jingre Marundo Owero Rutendo Mawere Godfrey Mutimba Mike Okariati Kirimu Zamiri Sandekile Mshanga Iganae Mutengi Patricia Mdadigwa Chris Dube Gandhi, Unga Milimbomo, Black Prince Jeremiah, Sasbanda, Tuto Kumalo, Anasitian Dove, Lundolozin Dove. Eva Kasia, Tokurangarai, Ibata Kuru, Ramakasia, Bataramaita, Ibaba Banga, Safari Jema, Sandra Nyaira.
Beleli ozithena moyo waseZimbabwe umoyo ngumlandeli njalo weStudio 7 ingoma ithiwa Studio 7 siyabonga moyo silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com libe losuku oluhle